Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili ziku 13 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulowesilisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 osokwengezelele inani labantu ababulewe yileli gcikwane layafika kusikhombisa 7.
Labantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa. So uyazibuza ukuthi abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa amafigures ayo ehaye abasozi bathelela abanye yini.
Silengxoxo lomgcini ingcebo webandla leMDCT umnumzana Chief Ndlovu othi ibandla leMDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla ezombusazwe alenani elikhulu lamalunga edale lephalamende.
Yikho okusemthethweni, pho ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo.
Ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngama-CIO. Ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqonga kwentengo yokudla lomumo wezomnotho nje jikelele.
I-eco cash kayisasebenzi, abantu ba-confused, kabasakwazi okokwenza, kodwa ngezitolo hatshi akusathengeki ngoba nxa isinkwa sikubo-$78 kusiya kubo-$80 something. Bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Silisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 osekukhuphule inani lababulewe yilumkhuhlane layafika kusikhombisa 7. Lokhu kuphume kumbiko wansuku zonke ogatsha lwezempilakahle ophathelane legcikwane le-coronavirus. Lumbiko uthi kulaba isikhombisa abatholakale belegcikwane leli izolo ngemva kokuhlolwa kwabedlula amakhulu amahlanu 574. Asebebhubhile kobulawayo sebebathathu eHarare babili. Unobhala kugatsha lukahulumende olwezokuqutshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubike ukuba kulamapholisa amahlanu atholakale elegcikwane le-coronavirus. UMangwana uthi lokhu kukhomba sobala ukuba amapholisa lawo asebenza esengozini yokuthola leli gcikwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ukumbuza ukuthi ulibona lizamemetheka ngamandla na igcikwane le-coronavirus njengoba ezinye izikolo zivuliwe izolo.
Ulusizi ukuthi izikolo ziyavula umkhuhlane we-corona isimo sikhanya ukuqansa each and every day amafigures etaqansa. Uzananzelela ukubana silabantwana bezikolo abakuma boarding abanye abahlala ngaphandle kwelizwe leli abavela kubo South Africa. So uyazibuza ukuthi abantwana laba bevuya lapha eSouth Africa amafigures ayo ehaye abasozi bathelela abanye yini. Kodwa njengoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu ungani inkomelo lihle lilodwa engabona one side ungazuzama ukumkhanga ukumbonisa ukuthi kulalokhu akalaleli ngoba bengikhangela amateacher bekhala ngokuthi izinto ezazivunyelwene ama standards ehu asiwamithi ukuthi ngabe siyavula. Kodwa uhulumende wethu uthe akuyiwe phambili okungamangalisiyo ngoba vele uhulumende lowo kuyabonisa ukuthi umkhuhlane lo kawuthathi serious. Ungakhumbula inkulumo yakhe ngumama uMchingori esithi izijeziso eziphiwa amazwe angaphandle yikho ubona lo munye esebotshiwe kodwa waphinda wakhitshwa ungu-minister of health laye esedle imali yomkhuhlane. So uhulumende wethu kuyatshengisa ngezenzo zalabo abakuhulumende ukuthi abawuthathi serious lo mkhuhlane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umgcini ngcebo webandla leMDCT umnumzana Chief Ndlovu uthi ibandla leMDCT yilo elimele lamukele imali ephiwa amabandla aphikisayo minyaka yonke. Phansi kwesekelo sombuso welizwe, amabandla ezombusazwe amele aphiwe imali kusiya ngokuthi ibandla liyabe linqobe okunganani kukhetho laba lamalunga amangaki edalele parliamente. Kesizwe ingxoxo esiyenze loNdlovu.
Ngithanda ukuthi ngicacise nje ukuthi ibandla lethu leMDCT lalingelinye lamabandla ayehlanganyele kulokhu okwakubizwa ngealliance. Kuyilo futhi elalilama MPs amaningi. Ngokunjalo alikho ibandla okuthiwa i-alliance elifanele ukuthi lithole imali. Ibandla elithola imali ngelethu ele-MDC njengoba uchazile nje ukuthi yikho okusemthethweni. Pho ke mangabe sesikhuluma ngalokhu okungekho emthethweni siyabe sesiphikisana lesinqumo senkantolo. Ibandla leMDCT lizabe lithola leyo mali ngokufaneleyo njengokwenziwa ngamabandla wonke ayabe efanele ukuthi athole i-political finances. So asikho isidingo sokuthi senze okungaphezu kwalokho kwenziwa nje ngamabandla mangabe kufanele ukuthi bathole imali. Sizayithola ke imali ngokufaneleyo.
Manje wena njengo Treasurer General ulamacebo ehlukene lalawo kade khona na ukuvuselela ibandla ikakhulu nxa sikhangele ukoma okukhona elizweni lapha, inhlelo uzabona ziphumelela njani?
Amacebo okuvuselela ibandla akhona, ngilethemba lokuthi mangabe sizimisele ukuthi sikhulise ibandla lethu nje leMDCT kufanele vele ukuthi sisebenze kakhulu ngokuzimisela. Angikho sure ukuthi kukhona okuqavile okuke kwenziwa phambilini ngamanye ama leaders abe phambi kwami ekuthini sizama ukuthi sikhulise isikhwama sebandla. Kade kujwayelekile kakhulu nje ukuthi balindele imali yona le ephuma ku-political finances noma ngabe kulindwe ke mhlawumbe ama-donors. Kodwa ke ngokoma kwezinto ngithemba uyananzelela ukuthi abasekho abantu abale mali yokuthi babe bedonator. Ngokunjalo sokufanele ke ukuthi silibandla leMDCT sibe lamacebo ukuthi silikhulise ibandla. Akhona amacebo, yebo izinto zingathi zilukhuni elizweni, kodwa lokho akutsho ukuthi lamacebo ayaphela. Singabantu abajwayele ukusebenza kuma businesses zakwenza ukuthi siqinisekise ukuthi ibandla lethu liyazimela, liqine futhi likhule. Sithi siya ku 2023 sibe singabantu esilaso isikhwama esilungele ukuthi siye okhethweni.
Umnumzana Chief Ndlovu ngosaphethe isikhundla sikamgcini ngcebo webandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Intsha yebandla lezanu PF sichothoze owayengusikomitshi wamapholisa umnumzana Augustine Juhuri ngamazwi akhe okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlwengula umkakhe wayezithwele ngesikhathi sempi yenkululeko. Intsha le yenze umhlangano eHarare izolo yathi uJuhuri ukhanya engasaphelelanga ekhanda. Baphinda bengezelela bathi kumele aphenduke ekhaya azobhekana lemthethwandaba nxa ezibona emsulwa.
Yebo yebo yebo, umthakaso omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwethe connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus, ikakhulu udaba lwenani lasebebanjwe yilesi sifo eZimbabwe elilokhe likhuphuka mihla ngemihla. Saphatha njalo udaba lokuvulwa kwesikolo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zilukandaba, uhlelo deconnection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hove khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka elokhu ethunjwa aphinde achaywe kabuhlungu ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isiphathamandla salo umnumzana Davison Chamisa ngomunye laye obeke wathunjwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ngesonto watholakala izolo eduzane lenjanji yesitimela eNorton. Ulalisiwe esibhedlela lapho ayelatshwa khona ngoba elimele kakhulu. Umnumzana Chamisa ongumgcini isihlalo wabatsha eGoromonzi South ubikwa ebotshwe ngomgqibelo elesinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Ishmael Jege ngemva kokutshengisela ngokutshaya impembe njalo bavalelwe esitokisini seruwa. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi umnumzana Chamisa kasakhululwanga esitokisini njengomunye wakhe ngesonto bamdinga bamswela waze watholakala izolo. Umafa uthi uhlatshwe ngejekiseni engaziwayo ukuthi ngeyani. Asenelisanga ukukhuluma namapholisa ngalolu daba ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Umnumzana Mafa uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Mahlabe Zulu, siyadana njengoba sisazi ukuthi uhulumende lekhona ibindana lathi nsuku zonke. Silojaha okuthiwa nguDavidson Chamisa edebotshiwe lo Ishmael Jeke eMashonaland East bavalelwa eRuwa Police Station. Kodwa ngokuhamba kwezikhathi uShmael Jeke wakhululwa, uDavidson Chamisa bamtshontsha esithi adoption. Uvuzuzakele eselahlelwe eNorton echaywe kabuhlungu. Somanga mbele lokunakanela ukuthi ede ebotshiwe emapholiseni eRuwa. Uma umuntu ebotshiwe emapholiseni eRuwa hayi uyabe sazakala, kodwa uma sephonga unyamalala nje hayi kubuhlungu. Udojwe echayiwe eNorton kulokucabangela ukuthi uhlatshwe ijekiseni. La ijekiseni leyo ayazakali ukuthi ngeyani, njengoba singakezwa emadokoteleni ukuthi kambi ijekiseni leyo ngeyani, singake sakhuluma ngayo kangaka, siza kuthi ke sime. Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu ababili ababotshwayo abe-youth ye-Mashonaland East, uDavidson Chamisa ngu-chairman, provincial executive yakhe, bambonile esemapholiseni belo mfowabo omunye we-executive futhi uShmael Jeke. Uthe kukhonapho asaba omunye wasephuma bamkhulula, yena wahle wacatsha.
Liza lukhweza lolo udaba emapholiseni. Njalo sabona kudaba olwedluleyo abesifazana abathathu abathi babethunjiwe uhulumende esithi mhlawumbe asoqiniso. Okwakathesi lobufakazi bani?
Kusobala ukuthi abantu labade bebojiwe semapholiseni bababonile abasebenza labo. La mapholisa eRuwa bababophile kulamadokhethi abavulileyo. Njengoba bona bengamaqili bangakwala njengoba vele bebibusa ngobuqili. Into ekhona yikuthi sokusazakala mhlophe ukuthi wena ungayamangala ukuthi utshaywe lipholisa wena ngobotshwayo. Honorable Mangombe labanye bakhe badlengulwa bahluluzwa, kodwa kathesi sebeyizigqili. Thina asoze sibuyele emuva, siyakwazi impi buhlungu, siyakwazi ababusayo balocuku, kodwa njengebandla elisemthethweni sibuyele ebantwini. Abasihlala besitshela ukusenzeni, sebasitshela kuhle ukuthi siqhubeke siye phambili, silokhu sikhankasa. Into ekhona ukhathesi uChamisa kunje usesegijimela esibhedlela, asikabi lama-results. Yikho sikhuluma singakabi zakuzwa ama-results avela kudokotela. Umuntu otshayiweyo, ohlukumezeyo, ode efuna ukubulawa, into yokuqala lingamdobha likuhamba layo esibhedlela. Khanapha ngikhuluma kunje usesibhedlela, asikezwa impumela yama-results. Sihlutshwa ngalokho ukuthi kuthiwa uhlatshwe iJackson. Siza kukhuluma ngakho sesizwile ingcithi zesibhedlela amadokotela ukuthi uhlatshiwe uhlatshwe ede kuyini.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje omunye wenkokheli yabatsha kubandla le MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzibishe ubochiwe izolo ntambama esetheswa icala lokujengisela ngesonto elokitshini le Warren Park. Ziyakhala izizalwane zeZimbabwe ngokuqunga kwentengo yokudla ezitolo lomumo wezomnotho nje jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu, njalo ongusomabhizimusi ephatheke kwezombusazwe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umumo kawumanga kuhle kulizwe lethu leZimbabwe, umumo onzima. Ezitolo akusathengeki ukudla, sokudula kakhulu. Ikanti-ke abantu babelokwethuselwa khonokho kokuthi i-ecocash kayisasebenzi, abantu ba-confused. Kabasakwazi okokwenza, kodwa ke ezitolo hatshi akusathengeki, ngoba nxa isinkwa sikubo $78 kusiya kubo $80-something, bangaki abantu abangenelisi ukuthi basithenge leso sinkwa. Yikho ha umumo kawumhlanga, izinto ziyadura, abantu bathwele nzima, basenelisi ukuthenga.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu bona bakhanya besithini, sebephelelwe yini okokuthi akusele okokucabanga, kumbe bakhangelela ukuthi abezombusazwe bazaguqula izinto?
Abantu ithemba labo likhona kumongameli we-MDC Alliance uNelson Chamisa, nguye abakhangelele ukuthi uzabakhipha kulolo dubo, ngoba umnankagwa sokukhanya sobala ukubana-ke uyehluleka-ke uwesi okudlula-ke uMgabe. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi akulanto enhle kumbe engcono engavela kumnankagwa. Izinto ziba nzima kusiya phambili, yikho kabasela themba laye. Sebekhangeleleke ukuthi nxa kungangena kamnankagwa, kungangena uChamisa, kungaba lotshintsho. Lokho-ke ithemba lelo balithatha kulokho sokwenzakele kwele Malawi ukuthi opposition party, Malawi Congress Party, yiyo esingenileke le alliance yayo. Yikho sebekhangeleleke ukuthi alliance ekhona eZimbabwe ekhokhelwa uNelson Chamisa efuna yiyo engabakhipha kulolu dubo olukhona. Hayi, mina ngingagwasekhanyile sibili kamhlophe ukuthi-ke ukuthuthukisa ilizwe kuyamehlula. Uwesi kakhulu uMgabe watshiya izinto zingcono, watshiya isinkwa singaphezulu kwedola, watshiya ifuel la iyidola. Manje lamhlanje ke ifuyeli sidula kakhulu, sikubo $75. Yikho ke abantu abasela kuthemba ke laye ke mnankagwa uwesi kakhulu okudlula uMgabe. Ithemba labo ke likuNelson Chamisa, nxa kubonakala ukuthi iZANU-P F isebenzisana labanye, iyazama indlela zonke ukuthi imvalele phandle. Okungcono ke ikuthi ke nxa esengenile uChamisa yikho kungaba lotshintsho khona. Yikho abantwana beZimbabwe bakhalela ke i-transitional authority yokuthi kulungisiswe-ke udubo lolo olukhona eZimbabwe, ngoba kukhanya ukuthi ibandla leli elizithi lisembusweni, ibandla likamnankagwa, akula okungcono kumbe okuhle lingakwenzela abantwana beZimbabwe. Libandla leselehlulekile, ibandla leZANU-P F.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakobulawayo, njalo engusomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uhulumende ulobufakazi bokuthi kulabo hulumende bakwamanye amazwe abaphatheke kumizamo yokukhwezela ingxabangxoza kwezomnotho elizwe ngenjongo yokugenqula uhulumende. Iphephandaba le-Chronicle lithi izakhamizi zedolobho lakobulawayo sezihambise umanisipala emthethwandaba ukuze abanjwe ngamandla ukuthi aveze impumela yomhloliso owenziwa amanzi aleli dolobho asebulele abantu abalitshumi lambili 12. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association lomunye oguliswe ngamanzi la umnumzana Crispin Ngulube bahambise umanisipala wakobulawayo emthethwandaba besithi bafuna ahambise impumela yamanzi kunkampani ezimeleyo eseHarare. kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumela ngeWhatsApp.
Ninjani basakazi babasithuthu soveni? Thina siyaphila singapha intaba zinduna. Ngithanda ukubizwa igama lami ngokuthi ngukhuthe. Bakithi izihluko zethu sithi bakithi umnankagwa bakithi lesana uphefu ngaba sixoli lapha bakithi sesikhathele. Izinto zikhwela ukusa kwamalanga bakithi kasisayinelisi ukuphila isimo sinzima. Simangalisa la ile lockdown engasapheliyo kwebe kuthiwa abantu bahlala ezindlini singalakudla singalani. Kwamanye amazwe kathi abantu bayaphiwa ukudla bakithi, hey sesithwele nzima okunye okumangalisayo ukuthi kathi ubaba yenalo labanye bakhe kamantu abangalazwelo kathi bathi abantu baphila njani yini, kathi ngathi inkomo lazo uyazivulela ziye kudla utshani. Okuyapho ngokuthi walockdown abantu ezindlini nokudla nowathi, kathi yena umayimnankagwa lo kasomfazini ukuthi ulwesihawu ukuthi angatshela indoda yakhe ukuthi bakithi kakhulu labantu, ke siphumule bakithi ngalaba bantu, kathi uNkulunkulu ngaphi? Lo mama ukhuphe laye khonapho, kathi vele umama ukhuphe ungenwe yini lo monzora? Akangenza into esabeka kangaka shua. Bakithi sithi ubaba uchamisa noma kungaze kube buhlungu noma kungaze kube njani. Simelaye mina kangisekele abantu bakithi abaningi abesindebeleni abathilizwe kaliqunywe phakathi yomthwakazi. Mina ngikhulumi ngomthwakazi. Mina ngikhuluma ngeZimbabwe yonke. Lokho kukamthwakazi, lokho wabomqondisi moyo ngokwabo lokho. Mina ngithi phambili lo chamisa uchamisa kakhulu le ilizwe. Siphumule eZimbabwe sacha. Umqondisi moyo lawe akuhlale phansi ukuthi siphumule ngesudi yabo teacher. Ukuthi siphumuze nawe ungabe sibangela umsindo.
Bantu besitudiyo libingelela. Ngisithengcelani nami umbono wami bohambisebantwini ngendlela elihambisa ngayo kwabanye abantu. Ngisithi mina angisuse nimbotshise isikhathi mina ngu-Alexander Khanye ngokwakha ngiseslobela kodwa ngisebenzele enkayi kwesikhathi eside kususela ngo-99 kwaze kwafika u-2008. Asiwapho ngasilobela, asiwapho ngasenzise impi yangapha e-South Africa. Ngikhuluma nje mina ngisikhathi esingiyisapota esapota i-MDC Alliance emele ngu-Chamisa. Uchamisa abantu beZimbabwe indoda emadodeni lombono engasintshela ilizwe sikhiphe izano hatshi ukulandela uthwa kuleshona kulani singeke sawina loba nini. Ngicela abantu bakithi libambelele limncedise umfana okhulele ku-MDC esukusela e-youth engu-chairman we-national wabuya waba ngu-MP khathesi samkhweza owaba ku-president imtshayele nezandla ngosibindi sakhe lomfana. Njalo sithi abantu ababambeleli abangathedeli emva size sithathe umboso kuzanu PF makhuphe hathi engadlali ngabantu sicela sihloniphe.
Njani basakazi, i-epokhethi sibili yinto engafunekiyo. Alibala ivalwa okokugcina isivalo ngoba ibisiyidabuli 5 times ukusidabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-epokhethi kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi.
Sanibonani Studio 7 imundlovu ngilapha eJohannesburg. Hhayi ngisacela ukuphawula nge-MDC Alliance, i-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi yazi mina kwelami side hayi bengingaboni ukuthi khona uMakhuphe urongo njengoChamisa. UChamisa urongo kakhulu kunoMakhuphe the way ngibona ngakhona because uChamisa yena udila ngokuthi khona sihlupheke sibe namashankins abantu bafe ngendlala right uzovotelwa ngubani sesiphelile amasankins ona lana asekhaya athi wona yena kufanele ukuthi ahlale khona khona sizoba right sizomvote uzovotelwa ngubani kungasela muntu. So uChamisa akazame ukuthi khona kungavi lamasankins maye lokho eqhubeka ngeslogan sokuthi kube lamasankins. Mina this time emavotini angiboni esiyaphuma lalutho ngoba akakajikise ekuthini khona kungabi engabi lesiyani slogan sokuthi kube lama-sanctions ekhaya because uthi kube lama-sanctions ebazalini bakhe abamzalayo ngoba uChamisa vele uyabonisa ukuthi usasemncane kubazali bakho ukuthi bafe babulawa yindlala kube lama-sanctions ebazalini bakho uzosala ubusa bani? Hayi lungisa Chamisa kompa lungisa ngoba mawungalungisanga kompana amboni nasemavotini ukuthi ukukhona ozokuthola uMakhuphe phela ungcono kulo Chamisa.
Allo 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 ekhaya elihle elabantu hey asokhaza kulamalanga ngapha kithi kumbesile namhlanje umlilo emafonini esiyaja ngamasola ezithule kanzima. Ngivusa abantu, ngibulisa abantu umganga wonke ngendawo ngendawo mat south mat north ngibonga abasekeli labalandeli bengazi ukuthi abantu bawulalela lo msakazo ngifonelwa ngabantu njalo bethu ukuthi naye balalela umsakazo bakithi siyalithanda thandi ngenhlelo ezeqodo ngoba ziphuma emuntwini hayi laba abade ngamanga ngoba bengazi ukuthi indawo ngendawo yabe imele ngumuntu okhulumela indawo yakhe lamanje sikhuluma nje sikhangelene nendlala ekhona umkhuhlane okhona izibalo zikhula kodwa siqinisana ukuthi kasihlaleni siphephile bantu amamaski efakwe sanitizer abanye bazobe be-experience ukuthi bengatshisa ithukela behlobise kube njani the east amanzi onalana engane aphuma empompini enjani njani aba alcoholic sokuthi akwanisa ukusanitize izandla asilandeleni ezempilo izinqumo sihlalelane kachana kachana bantu siphepheni bakithi siphepheni bakithi ngiyalithanda thandi angilibali omalume bami malume mzukulu ngiyazi ukuthi uyalithanda uhlelo khona lodawo emalaba ngiyakwazi ubalithanda uhlelo baba wami ungwenye guhole elithanda uhlelo khonapho ikenmo balulalela amajaha amancane afise la ungena esibangani one bakhona abafowethu bakongwenya khonaphana ngiyaluthanda uhlelo ngiyalivulisa ekuseni kanje philani ngenkosi bakithi indlala unkulunkulu ngazanisa izulu yakhe line silimeni bakithi sehlukani nalokhu bona ngenkomo layo uzazama ichaba ugatshompu mhlanyelo kuphela yiyozasichaba zalwane bami ngiyalithanda thandi liphile yimomoveni ungwenya la edalula
ngabe lithole njani basakazi bethu be-studio 7 siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle obukekayo siyawuncoma umsebenzi wenu omkhulu njalo uqotho usinika izindaba eziphathelane leli zwe lethu leZimbabwe
lapha msakazi ngifuna ukukhuluma phecelezi ngendaba yakodokotela laba abakhalela imisebenzi siyabasekela singemuva kwabo yebo kubuhlungu kithi singumphakathi kodwa eqinisweni uma singabantu sisebenzile udanki imuli yakho ekugcineni ingatholi lutho abantwana bengakubanganelisa ukuya esikolweni kambe ngabe kulilizwe linjani walelo ngabe kusebenze ngaleyo ndlela singathi kuyasebenze ngaleyo ndlela angicabangi kunjalo ngakho uhulumende wethu kumele ubone mhlophe ukuthi khona le into leyayi isibhidlizile umnotho welizwe kanye lekusasela abantwa bethu kubuhlungu kakhulu ngoba mina ngikhuluma ngilapha ekezi esigabeni se-St Joseph ambane sakhalalela imisebenzi bakhayela ama-emergencies labantu abathatha amaphilisi kuphela manje ubuya ngolunye udaba lolungaphathelanga lalokho abakukhanyeli phela but asibasole uhulumende kazwisise izikhalo zabantu uhulumende kabusi bantu kodwa uhulumende ukhanyela izikhalazo zabantu ungaziboni usunguhulumende usubusa abantu developer ilizwe hhayi ukubusa abantu so i-development elizweni lakithi asiyibona siba khona sibona ilizwe loku lithabalala nje liguqa ngamadolo ngathi selihuba ngesisho njengenyoka okusalayo nje ithi khona lithu lithi zwi asikwazi ukuthi khona uhulumende ake uqabangelani singabantwana belizwe leZimbabwe ikusasa yethu thina abatsha ithabalele hhayi okhulumayo ngolo bhengulayo ngiyabonga msakazi
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane amanye amadolobho ele Melika aseqalisile njalo ukuvala kulandela ukuqansa kwenani labatholakala belegcikwane le-coronavirus phakathi kwezigaba kumbe ama-states adlula amachumi amahlanu lambili 52 mane nje kuphela alenani labantu abathola igcikwane le-coronavirus elehlayo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi ke sikhangele ebesilazo kulo wesilisa odabuka kobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 osekukhuphule inani lababulewe ngumkhuhlane lo edolobheni lakobulawayo sibe lengxoxo lomgcini ingcebo webandla le-MDCT umnumzana Chief Ndlovu ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo aqhubeka ethunjwa ngabacathangelwa ukuthi ngama-CIO silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com